bekuculwa ingoma abantu bekhumbula ngenjabulo yempilo eyaphilwa ngumuye umfundisi futhi iningi labo kungamakholwa akhonza ebandleni lakhe elezayoja abavele emagumbini amane elizwe lasebehlala kwamanye amazwe ekhuluma kulumbuthano umongameli Mnangagwa uchaze ukuthi njengomuntu owayengasebenzela inkonzo yakhe kuphela kodwa esebenzela ukuvuselelwa komnotho welizwe okumele kube yisibonelo sokuthi abanye abafundisi balandele
ukuze siphumeleleni njengabantu kumele abantu baphakamise besuka ebuyangeni besiya ebusutheni inkonzo kumele ithumayele ukuvuselela umnotho kusukela ezindlini zethu
uthe imisebenzi yakhe efana lokuvula akwenza isibhedlela sembuya Dorcas eHarare iCollege yeZimbabwe iveke ukuthi iyunivesithi zeku lokunye kuyisibonelo esihle kakhulu uthe njalo kuyathokozisa ukuba ukuthi waba ngomunye wabensundu bakuqala eZimbabwe ukusungula inkonzo esitholakala emazweni adlula ikhulu emhlabeni wonke jikelele okhulume emele ibandla lezayoja njalo osethethe isikhundla sikaguthi umnumzana Joseph Guthi uthembise ukuthi bazaqhubeka ngomsebenzi awusungulayo njengenhlonipho kumbali yakhe
wayehlala esitshela ukuba inkonzo le ngamlimi umlimi uye umnikazi walinkonzo
omunye okade esembuthanweni lowu unkosikazi Noreen Chuma okhonza kobulawayo esithi wafunda okuningi ngemfundiso kaguthi
ube ngumuntu oyesaba inkosi njalo olobuntu oqakathekisa wonke umuntu emthatha ngendlela ayiyo yona
lokhu kusekelwe ngumnumzana Linus Mkandla yena othi wafunda ukusebenzisa izandla zakhe hathi ukuthembela ebantwini
usiye emsebenzini kodwa kumele bebe lokunye lakho okwenzayo ukuthi kukunikeza imali ukwenzela ukuthi izinto ziye kubhalanse njengoba lekhathesi libona ukuthi ilizwe alimanga kuhle wasebenzisa ukuthengisa athonga amathalenta
uguthi ubhubhe mhlaka 5 Ntulikazi eseleminyaka elikhulu yokuzalwa uphiwe inhlonipho yechawe lesizwe ngukhulumende abemuli besithi uzabeba loba nini kusukela kusasa endaweni engakaziswa inkonzo yezayoja yabeka amalanga angamathumi amathathu awokukhumbula imisebenzi yomkhokheli wayo ukuzaba lomthandazo obusuku banamhlanje abantu bemkhumbula enkundleni ye-National Sports Stadium abanye abakade bekulumbuthano bagoqela umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga umlawuli wedayela ephalamende umnumzana Jacob Mudenda abamabandla okukhulu athiyeneyo abagoqela besipostoli umkhokheli webandla le-Family of God Folk umfundisi Andrew Taunase abamabandla aphikisayo abavangeli abafundisi nabakhonza ebandleni leli lozulu jikelele nginelesitho sezimisi eHarare ngimnumzana Zindlovu.